Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikhala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting wajonga kamndemiri is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadonsa ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that it will mean that as we go forward our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sahlaziya lokugugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Okwesikhathi eside kungaguqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhatshi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
Umnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Ukudlalisa isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka okudala izikalazo zethu lama-demands, but kukhanya ama-demands angikhona vele khona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representative ukuyohlangana laye, but angiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa if it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile, so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu, basinike ama-time frames yokuthi khona kuyayenzwa nini so that at least sibekwazi okokuthi khona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini elikufunayo kona?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using i-US dollar. even if they are going to give us the RTGS, and go now, we may have the RTGS using the black market rate, so that is not the Malibian, the accounting US dollar black market. Young of us want to go to see the Malibian from M. Bank Bangas Nigale, bank rate, if you need option rate. So as you soon as Tina, it's a $540 equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Kates at 950. Kates na kangira utona amanesi bahore imalene ukuzelati na amanyama sivutevan. I reason ni yego tukona balama allowances amanene. Tina sige sati puna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or what at least they haven't done anything concerning ama allowances. So, sifuna ama special responsibilities, and even the grading structure, iachiane grading, ama grade. You find you go to one head, iachiane the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnunzala Neva Nyawunzi, ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutsho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba kokuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa-ke izisebenzi zikahulumende cacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba bele bebekhuluma ngalo imali ephephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe uhle ubesilala ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe i-RTGS. Uqeda ukuyinikwa sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali i-American dollar eza kungethi ukuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondesile ukuthi kuzaphumane, yikho kuwumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhathini ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende laleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona bana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo.
Ye, usezicathulweni zikamavima wena ungenzani kodwa balolo?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhayele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production, ukuthi ekutheneni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane kwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna ungavime lenza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngingumavima bengafuqayo bona bemali ukuthi hayi abanye balaleli zisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefite kasi ephezulu kuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bakuzigulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxalo okungenziwanga ngaleyo ndlela kuzeza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bongabasebenzi bahambe ngezibabe izidumbu nje kodwa beyafika abana bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi bazwa bengaphathekanga kuhle kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngimazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuqe bona befanetha lelilaleli zisebenzi elibanika imali ethengayo e-American dollar.
Unumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions besixoxa laye esekobulawayo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. Unumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. Umabhena uthi baje amade ulandela isenzo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu kawucaca ukuthi kukulephi lokishi kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo kasilalwazi lokuthi okwesibangela salokho yini ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingenele nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho thinake njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala kumbe abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu weWhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa senzakala ngoba umthetho kumbe abagcini bomthetho ngamapolice kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungapi sizazama ukuthi sibozisise ukuthi kwenzakalani kungani amapolice evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
Unumzana Ngqabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuka la eJohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi ziningi iziphepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Afrika ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwela Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igcwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lizizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sixoxeni sibaningi. Ye okwamanje-ke sike sizwe i-religion lapho-ke uNtukameli Nkomo axoka khona labantu ngezokholo lwesikristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje usiphatheleni uNtukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu ngikhangele ku Genesis ichapter ka 1 iverse ka 11 ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani lemibhida ethela inhlanyelo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo kwaba njalo umhlaba wasuveza utshani lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo uNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle kwaba khona ukuhla lokusa kwaba lusuku lwesithathu ngakho ke lombhalo engiyubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo umhlaba wonke jikelele nxa sibona utshani sibona imbhida sibona izithelo sibona izihlahla konke lokhu yizinto ezadalwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle kwaba into enhle kakhulu lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona kodwa siyahlangana lo muntu esekhona uNkulunkulu esedale zonke lezi zinto uNkulunkulu wasemfaka ke engadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden ukuthi laye ayigcine ayihlakulele ayikhangele ibenhle ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane uyabona izihlahla ezinhle siyabona izithelo kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo kumbe kusemakhaya konale eMzarabane kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBite Bridge ePlumtree konke zonke lezi ndawo siyabona izithelo siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisipho uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi kuthi ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona kanti siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change kusenziwa kuyini kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo kasagcini kuhle izihlahla kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakhe uqine siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wasidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu ukuzwisisa kwethu ivangeli sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle
akuyiphethe mfundisi
egama likaJesu niyathandaza baba size ukuba lapha esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lomhlaba wasinika wona sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo egama likaJesu niyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabakhulu untungami linkomo ungadina kusasa kweza batsha namhla sikhokhela lokhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje ngizama ukuthi ngizitshayele ngamapistop wami kulaptop la.
Kunjalo Johannesburg?
Hayi Johannesburg uhleli kunjalo kuyancingiswana kuphela lapho.
Ye awuzange akwageki kona mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Eh.
Ususebenza kodwa
Angizange ngiyime ukusebenza vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba ama permit maybe kezogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo uvele kathi ule permit yakho.
Eh.
Ilani special Zimbabwe permit.
Eh. Mina ngisebenza njenge chef yabona kwenye guest house la manje Kwamanje sasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December masingaphumelanga uku-apply umbe kanjani. Lathi sazama nga-apply la mina ukuthi ngizadidekile komqondo ukuthi kanti ngizoqala phi yabo.
Kuyinokuhluphayo
to. Ama terms and conditions belo ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele ube lani. Khuluma simile uJule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver. Yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after si-approve Department of Labor, then they give you green light to go and apply for general workers permit. Yabona, so is the process yokuthi if I start it now until next year, because iwaiver iyathatha maybe 3 months, 4 months, of which siyabese sikudisemba, yabona.
Ngiyakuzwa Dube, so kuyahlupha phela lokho.
Ah, vele kunzima amadoda amaningi lapha vele yabona singabona siphumelela lapha kusho ukuthi hhayi ela kodube idlozi liyabe ligida kahle.
Hayi lakho umthembo mina lazi vele ligida lisiya lapho kumele liye khona. So ngiyakwazi.
Hayi elakodube siyalidinga manje ukuthi ke lizame ukusondela eduzane libone ukwenzakalani ngoba abantwana bazolamba ngokudala la.
Ngiyakubona sibili. So manje uzayenzani mfowethu umthembo?
Ah, mfowethu yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma or ingaphumi yabo.
Kodwa wena ubona iyaphuma kuphela.
Athini inkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume yabona yini ngoba angithi kule panel ezothatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali yangkhona sinayo yabona ukuapply like waiver but 1.550 and then after that vanese ufuna clearance mbuya sezimi we police station yabo so fanele siyedinga
imali.
So fanele siyofuna i-clearance le ekhaya le.
Manje uzayithola njani?
Yikho ngithi ukuthi hey kunzima mfowethu.
Ngoba uhamba ekhaya phela abadala siyamazi vele ngwe-CCC singamniki lutho.
We yibona inkinga lapho. Azazi ukwenza kanjani ngoba siyafika that is dinga esasifunda la abasesipoliseni basizamela ama-clearance.
Yebo ibe kuzamela i-plan ye.
Ngoba kodwa i-police clearance ngizayifuna uma sengithole i-waiver yabo.
So vele kunjani?
Ngizamele i-process yakuqala ma ngiyimvumela then sengizokwazi ukufuna i-police clearance. Ma bengideclina ku-waiver, there's no need for me ukuthi ngiyofuna i-police clearance yabo.
So sokumele ukuthi uhlale ngenkani?
Angiyazi, maybe sabe silithinta khona lisixhuma la lisinikeza amaqhinga okuthi impilo singayibambi kanjani, si-adjust i-situation yasekhaya uyabona.
Ya ngoba kuyahlupha ekhaya vela kubuyele kuvele.
Mfowethu uyabona mina ekhaya ngingabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupha.
Yazi kube kuthiwani somfowethu yabona? Ukube kuthiwa maybe ngingaba le email yangu ngeke ngikubone lamanye amaphepha ami ngawenza ekhaya laphana ngistakile, I don't know where to start but sort of a business nyana yabona. So if maybe manganginikeza i-email yakho ngoku-email ama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moya ngilani. Maybe ungangiphendula ungixwayise ukuthi umbonise ukuthi indoda mawufika ekhaya lento le ufuna iphumelele ufanele uhambe kanje ngoba lami sengicaba okokufuna umsebenzi angisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngiziqashe ngikwazi ukusebenza sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la.
So ule muli ulo mfazi ulakho
konke lokhu nginako
banga kathesi
manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya
ye madoda kunzima
kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kwele South Africa. Wenzemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe ngujikile obhanqa leTenucks Football Club emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0 Manika Diamonds 1 Yata 1 Dynamo Stimbare 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton Wakwachuma, ozalo lapha nenkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando Wetshitshinyane Emnyama emculweni kaMaskandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015, manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami logcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. La emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamani wakwaButhelezi wasenquthu lapha eSouth Africa. Uyu umfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona. Isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhatshe kuma-shows, kuma-business opening ceremony, kuma-birthday parties, emishadweni, kuma-political rallies. Njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhatshe njengoba abaningi sebeyasazi. Siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi, emanomano, endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu, awuzikhulisi wena. Futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo. Kodwa uma ngabe besizwa, sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha, ngokusithengela ama-CD. Ngingumfana ongalisabi ihlazo, angilaso isponsor. Into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yisupport enkulu kakhulu kwikho konke especially kuma-political parties lawo abhizi ngama-rallies njengamanje ngoba kukhona ama-political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yiliphi iqembu, yiliphi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi-ambassador, uyi-real model. So sisebenza lalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabona.
Lo que duele
Yes, siyabonga kakhulu ke namhlanje yimi ke uDips Dube konapha emsakazweni wenu lingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma. Siyabonga kakhulu. Lilale.